odzamara ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane emathunjini okulethe imibiko yenduduzo esuke ebantwini abehlukeneyo eZimbabwe laphandle kwelizwe. UParson umfowabo kaita idzamara intatheli izindaba yanyamalala ngomnyaka ka-2015 ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Omunye wasebenza lomfowabo kaDzamara u-Itayi ndawone laye uParson umnumzana Charles Nyoni umchaza njengomuntu owayezimisele ukulwela ilungelo loluntu.
Lamuhla lilanga elibuhlungu kakhulu, sithole umbiko okuthi sesichiwe ngomunye wethu esasisebenza laye uDr. Patson Dzamara owasemuli yakoDzamara. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu osasemutsha kangaka, omncane kangaka, osebhubhile wasichiya nje. Sonke sikwazi ukuthi wajoyina indaba ze-active politics ngendaba yokuthi wayefuna ukuba nempendulo ezokuthi kuyini okwenzakala kumne wabo. UItayi Dzamara lo owathunjwayo ngohulumende wachabalala okungaziwayo ukuthi ungaphi, njalo ithuna lakhe lingaphi.
Omunye wabotshwa ndawonye loParson ngo-2016 uPride Mkono uthe kuyadanisa ukuba imuli yakoDzamara ibe sikhangelele kuParson ukuba agcine abantwana bakaItayi osele minyaka emihlanu engaziwa ukuba usaphila loba hathi.
Ukufa kukaParson Dzamara into esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu, besisebenza laye kahle kahle, njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu. Singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhudi wakhe uItayi Dzamara wahamba njani, kuyini okwayenzakala kuye. Njalo kutsho ukuthi abantwana bakaItayi Dzamara sebesala bengasela baba, ngoba uParson ubesengubaba wabo.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe uDzamara wayelilunga lebandla leli elalizimisele ngomsebenzi walo okubonakale ngendlela abantu abancedise ngayo ngesikhathi egula.
Njalo edise kula bantu abasebedonate imali efika but 1400 besithi kayehlinzwa yenziwe i-operation. Yikho ke imali silungile ukuthi e-operatwa wasichiya siyadana kakhulu. Okunye mahlabezulu okusidanisayo yikuthi uDr. Patson Dzamara ngumnawabo kaItayi Dzamara lo wanyamalalayo sokuleminyaka ethize elokhu edingwa kube lethemba ukuthi ingxenye uzavumbuluka ephila noma kuzaba ngamathambo kuphela.
Omele inhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye yena uthe uDzamara uchiye isifundo kwabatsha abalwela ilungelo loluntu.
Namhlanje sihlelwe yeza elimnyama ngoba silahlekelwe umfowethu Patson Dzamara. Umfowethu besihamba sonke silwela impilo kahle, impilo enhle yabantu beZimbabwe, silwela inhlalakahle nokuthi ilizwe lethu lalo libe ngcono. Kubuhlungu kakhulu ngoba uPatson usichiyile singakatholi impendulo zokuthi sibe kwazi ukuthi umne wabo uItayi Dzamara ungaphi.
UDzamara ubeseleminyaka engamashumi amathathu lani yokuzalwa engakathathi. Imuli yakoDzamara ayikazi uzulu ukuba umsebenzi wokubekwa kwakhe uzaqhutshwa njani, kodwa abantu babuthene ngakibo emzini weGlenview. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.